Iningi liveze ukuba ukuze umuntu athole impuphu, sokudingeka ukuthi abe ngozwana labezitolo ukuze wazi ukuthi izabe ithengiswa kusiphi isitolo njalo nini. Abezitolo labo betheswa umlando wokusebenzelana labathengisela phandle ngoba impuphu isitholakala ithengiswa ezitaladeni ngentengo ekhuphukileyo. Umnumzana Dumisani Sibanda ohlaziya ezomnotho uthi ukusilela lokhu kubangelwa yikuba isiphala selizwe sivele asisela lutho.
Ngibona ngani okwenzakalayo ukuthi ngasilandela i-trend eyenze yafika lapho okuthi sokufuneka i-subsidy. Kuyatshengisa ukuthi umumbo kade sikhona athi sumlutshwane. Uhulumende wathi yena uZulu wonke sevunyelwe ukuthi a-importe i-grain, impuphu, kungela imbuzo ebuzwayo. Kutshengisa ukuthi umumbo sumlutshwane. Okwenza kungabi le mpuphu ukuthi kukhomba ukuthi khona umumbo okhona. Umlutshwane aweneli ukuthi khona kwenze i-roller mill. Sokwenzakeleyo kukhomba ukuthi khona umumbu othengwa direct from government. Khanya ngani umlutshwana kumbe sikuthengile.
Inkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu selobo retake. Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu selelomkhuba wokubu. Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubuzana ukuthi itholakala ngaphi impuphu.
Impuphu leya kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala, siyiboni thina siyitholi. Sesenza ukuthi ungabona umuntu eyitheli umbuze uthi uyithenge ngapho, kanti ugijima usisiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile. Vele sebethengisela labantu babo ngoba impuphu yonale i-rolami isithengisa ku-black market. So sesenza ukuthi vele ungathola abantu belayini lawo layini ukuthi ilayinani lethi ngempuphu, kanti impuphu yangakhona vele intuthwane yakutheleli lokhu selayinini. Okuthi nxa sithengiswa phandle ku-black market yabe isiyi-70 nge-cash, of which is better if ngabe iyatholakala ezitolo lathi liyithenga lizingesazi nange-efokeni.
Kumaviki edluleyo uhulumende uphange waguqula isinqumo ayesithethe sokumisa ukubhadalela enye ingxenye yemali yokuthenga umumbu okwabangela ukuqansa kwentengo yempuphu ngoba inhlanganiso yabagayayo eye-Grain Millers Association of Zimbabwe yayisithe izadlulisela kubathengi indleko le ngokukhuphula intengo yempuphu. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.